amashop ukuvula wona avuliwe kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-eco cash konke le bhondi ade bethenga ngalo abanye besithi vele ibhondi kusuyafika u-Friday kuyabe seyiyi-newspaper selingasasebenzi nje yikade sokwenzakala abantu ade bethenga sikile ukuthi besale bengelalo ibhondi lakhona into ade senzakala kuyi
sizakuthokele intengo yempahla ethiyeneyo isikhuphukile njalo le mijova akusiyethu kume njani
imijova eminye vele isiyi-75 enye isiyidola eminye vele seingajovi totali and then izinto vele besezikhuphuke kakhulu amafuthi 2 liters ikhuphukile from $3 something yakho $12 $11 somewhere samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ungele ulebhondi vele ubungathenga abanye ade beliyali ibhondi yakhona befuna irandi
okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho
hayi isinkwa lazo vele siyabheda sithengizi vela unye ukusithenga mdala nivele sivele from dollar sesesuko-$50 ngalokho okunye okuncancane lokhu sengoku into kade zingabo-50 cents sezingabo-75 cents 85 cents khonapho vele kuyabheda la
konke lokhu-ke baba kuwenziwe kuyini
lokhu ngingazi vele kahle kuvangelwa kuyini nje ibhondi lakhona eseliliningi ngoba kuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecocase mengares i-ecocase isinishwane but ikhesi manje sigcwele kakhulu ebantwini into ngokugcwala ikhesi vele hayi kwahle kwaba nzima
pho ilizwe liya ngaphi khonapho-ke mfowethu
labo angisakuzwisisi baba vele angiyeke kuze ngizwisise ukuthi kuhamba kanjani
kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho
ukulunga kuyalunga kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho
lapho ukhuluma ngemali enjani
amaybe kungatshintshi i-currency kuphela kungatshintshi i-currency kungabi yibhondi kuyava ngcono
kungaba yimali enjani akuthi ukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela
hayi vele imali ingani ingavukisa izimbabwe kahle kalinga kungatholakali yesidola yayisebenzise aba ezaziyisebenzisa kunokho ibhondi yesidola yele power ngoba irandi selingasebenza for i-short time siphinde liwe futhi cause liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe labo futhi yabo okwenza kathesi liqansiswa ibhondi lena ibhondi seliphansi ngoba ngingase litshintshe kathesi ibhondi anithina vele sizoda egoli izinto so ungazoda egoli izinto siyabe sisingaba le mali anjo imali leya sesiyitshintsha sithenga amaranzi singathenga amaranzi sesiyawodanga khonalo egoli but manje kathesi kokunzima ukuthi thina sethenga amaranzi ngapha egoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu yinto esisenzakala nje khonapho yabo yinto esinzima nje
ye so wena uyathenga uthengisa impahla
hayi mina kokathesi ngilungisa amafoni ekhawuthi bak
amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwi
amafoni omakhalekhukhwini sesiwalungisa and then sithenga ama-space yakhona nabo sifakela abantu into esidila ngazo kakhulu
wena manje uthathani uthatha ibhondi kuyina kuthatha kona
azele bengithatha ibhondi akulinye imali yati bengithatha ibhondi
manje sokuhamba njani
ngizengithatha ibhondi manje ngigcine sengifonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga ngithi hayi ndlela abasewuhamba kanje lawa sezithi hala uzafika kusase konke kwenzakalani
lile shopu khonapho-ke lo baba
sile shopu kona kwethemnas
ngokulungiswa omakhalekhukhwini
ngokulungiswa omakhalekhukhwini.